Lokhu ngokunye kokumunyethwe embikweni we-report yabe Amnesty International yokubonisa isimo emhlabeni wonke jikelele sokusetshenziswa kwesigwebo sokulengiswa kwabayabe bedale amacala amakhulu abalisa ukuthatha umphefumulo womuntu. Le-report iveza ukuba lanxa eZimbabwe lilokhe liselawo lomthetho, lokhe engakabi khona osethe walengiswa kusukela ngomnyaka 2005 lapho uSteven Chidumo lo-Edgar Masendeke amasela ayebulala abantu ngemva kokubatshontshela alengiswa khona. Isiphathamandla se-Amnesty International umnumzana Lloyd Kuveya uthi kungalesi sizathu belethemba lokuba sizosuswa lesi sigwebo eZimbabwe.
Other than the legal process itself,
kumele abezombusazwe bazinikele kulokho ukukhokhela kulo mkhankaso ususwe lumthetho wokugwebela umuntu ukuthi abulawe. Bakukhangelisise lokho ukuthi okungaba ngcono yikuphi: ukugwebela umuntu entolongweni impilo yakhe yonke endaweni yokumbulala kube ludaba oluphakanyiswa yinkokheli ledale lephalamende anduba lusiwe ebantwini.
Inhlolisiso abayenza emazweni awezwekazi le-Afrika ukuveya uthi iveza ukuba kunganeno ngasesigabeni sangezansi lanxa amanye amazwe abalisayo leZimbabwe leZambia belokhe beselawo lumthetho wesigwebo sogodo engekho sethe walengiswa okwesikhathi eside. Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, uthi lanxa evumelana lombono ukuba sesulwe isigwebo sogodo makube yinto eyenziwa ngemva kokuba abantu bephiwe ithuba lokutsho imbono yabo.
Malungelo abantu ngendlela ayenziwa ngawo kwamanye amazwe akhululekileyo, and kulawo mazwe i-death penalty ayivunyelwa, ayikho mthethweni. Umuntu ungangcono ukuthi egwetshelwe ukuhlala entolongweni kwempilo yakhe yonke kunokuthi ebulawe. Kodwa uzabona ukuthi mina ngedwa ngithi ngabe kuthiwa kule system leyana ukuthi umuntu uma esefike ku-death penalty umuntu la ethiwe ini ilungelo lokuthi ekhulume ukuthi uyavumelana layo yini ukuhlala ejele impilo yakhe yonke.
Isiqokoqela uGumbothi yikuba inkokheli yamazwe kube ngelandela iziqondiso zombuso uqobo olondoloza ilungelo loluntu.
Nxa sikhangele indlela amalungelo abantu ayiwo yona emazweni amanye akhulelekileyo, vele sokuthiwa indaba yokubulala abantu leyi mayiphume, abantu kumele begwetshelwe ukuhlala impilo yabo yonke entolongweni kulokuthi sibabulale. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyabona ukuthi umuntu uyabe kwanisa ukuthi ebona isihlobo zakhe anzi yabe ezomvakatshela, uyabe kwanisa ukuthi lanxa uyabe engasoze ephinde ihlale lazo, kodwa uyabe ezombona. Kunokuyana abanye abantu bakubona kuqakathekile kakhulu. Actually thina njengabameli bamalungelo abantu sikubona kokuyana kuqakathekile ukuthi umuntu uyabe kwanisa ukuthi ebeloku ecommunicate lezi zihlobo zakhe zibuya zizombona ma esizwa abantu sebetshonile njani njalo. Into ezinjalo impilo iyaqhubeka lanxa yabe ngaphi esengangale kwankhona.
Abe Amnesty International bathi inhloso yabo yikuba sesulwe lesi sigwebo emazweni omhlaba bekhankasela ukusetshenziswa kwendlela yokugweba umuntu ukuhlala ejele wempilo yakhe yonke hatshi ukulengiswa. Bethi ngoba eyokulengisa kungasindlela esizayo ekulungisiseni ubugebenga elizweni. Bathi izehlakalo eziningi zokubulalana kwabantu elizweni zibangelwa yikwehlukana kwemibono kwezombusazwe, ubuyanga kanye lokungalinganiswa kwamathuba ebantwini. Kungakho bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise lesi simo njengoba ezinye zalezi zehlakalo zokubulawa kwabantu bebulawa ngoba bentshontshelwa kuthiwa yibo abanothileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.